mina evurubana ngicela kibo laba abanikazi abakhipha leyo mali ukuthi bona bengawomiseli abasathuthuka abantwana bethu la ngoba bengafaka izinto ezinye ngokuthi bona sokufunakala i-security yezindlu lani nani abalazi abantwana bethu basakhula abaningi bavele izikolo abakabi le zindlu abakabi le mali bazama nabo ukuthi babaphucuke bavuke sikhangele ukuthi umkhonobe njengoba uvele usumikanje ngibona ngantale yindlela enhle ebizayenza intona ikusase abafana bethu laba lawo namankazana laba ibe ngisasa engcono njalo futhi ngikhangela ukuthi bona vele ungakhangela amankampani amakhulu la ayivele khona la labo baqhanise kweyindawo bebancane bakhula so nathi ngikhangela ukuthi bona lawo le imali le ingabuya kuhle abantwana abanawethu labo basebenzisa imali eyngendlela eqondileyo ungadli i-capital leyani imali oyiphiweyo imali ebeyifake kubhizimusi yakho ibhizimusi ikhule.
Mnumzana Mukombwe, ngize kuwe. Siyazi njengabantu be-MDC selike la khona nangaphambilini ukuthi imali le iphiwa abantu be-ZANU-PF kuphela. Othini ngalesi sikhwama esesikhona kwamanje?
Ya khomo ngibona ngiyazwisisa ukukhulunywa ngu-honorable wami oweBulawayo. Umnyama abenawo kathi namhla uhlangana nomkombwe wake waba umphathi wengcebo we-MDCT kwabontanga ngeminyaka ephelileyo. Ngibona ngayibona imali yabontanga ngesikhathi sinominista ukasofwere. Ngibona ngaba yimi nga-aplayela nami ukuthi ngiyizuze imali yona leyo. Ngibona kuma-project proposal engayifaka. Ngibona yimi engaba yi-number one ngoba ngakhuluma ngendaba ye-project yamatemba ngoba ngisukebhinga mina sibona ukuthi awusebhinga yikuphi. Ye kambe abalutshwana bakuzuza ngesikhathi khosoneso abe-MDC ukuthi njengoba kwakuyisikhathi se-inclusive government ingazi kathesi ukuthi njengoba izanu yiyo ebusayo iyodwa kuzaphetha ngani. Kodwa ngingakakhulumeke-beside political ukuthi mina ngikwe-MDC ye ikuthi njengoba imali yona le yabontanga iyahlupha ukuyitola iyaphelele eHarare. Ngiyachazeka ku-honorable emntu oseBulawayo ukuthi thina abantwana bemathebeleland bayayizuza njani. Ukhangele umntwana osebhinga ukuthi yena i-10 million leyo uzayizuza njani. Ama-quality awafuneka ibhenki ama-project proposal ukuthi umntwana lo ayafikela lapho kule mali yona le ekhulunywa ngayo CBZ iselokuze liseHarare kumbe leBulawayo. Umntwana osenkayo osetsholotsho osebulilima osemangwe yona izani i-government thina sifuna ukubona njenge-MDC kufaka nje kuphela ukuthi abantwana bona bezuza imali yona le bayizuza njani.
Mnumzana Chuma, kuyini okumele kwenziwe ngohulumende ukuze imali le itholwe ngontanga abayidingayo hatshi ukuthi igcine siykwezinye izikhwama ezingafanelanga?
Kulenye imali labo yayibeka umlayo labo yagcine isele yabuyela ingathathwanga. Okujengulekenxa yabantu babengakwazi kumbe babengazisisanga kumbe kuyingakazi njalo futhi ukuze khona ukuthina abantu bazimele abantu abazokayisihlala sikuphule kukaldia. So kuthe yimali imali yezanu yimali kahulumende bakadinga yimali yomuntu wonke isizalwa sonke saseZimbabwe ulutsha lonke olweZimbabwe. Kona kwana yiko kwenza into mhlawumbe imali le ingathathaka kuhle ngoba abaye abantu bathi hayi imali ezanu le asiyithathi ngoba siyakwazi izapho vele bekugcela abantu be-MDC. Asiyo mali yezanu, yimali kahulumende weZimbabwe oyenzela umntwana wakhe wonke weZimbabwe. So abantu ababekwazi ukuthi yona asingahlalini siku-political gear. Ayisisi ndawo, ayisathi, akuna development ezabuya nxa siloku sihlala sinjalo.
Akuyiphethe mnumzana Mkombo.
Kuyazwakala ukukhulunywa ngu-honorable wami sibili kodwa inkalakatho esiyidingayo njengabantwana beZimbabwe sikhangela ukuthi sidinga ukuba imithetho ezafakwa emalini yona leyo ukuthi abantwana bayizuze yinto eqakatheke kakhulu ngoba ikuthi njopha umnyama wemali yona leyo ingene ngesikhathi ilizwe liwomele lisebuzimeni i-ikonomi yethu ayimanga kuhle umntwana ozazuza kumbe 2000 sibele le ndlini yangibo ngoba akula msebenzi